Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 10 kuLwezi 2021 igama ngontungamili Nkomo nanzi ezihamba phambili
hayi simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela ababantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo kalisocala
Umthethwa ndaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ebelisetheswa izakhamizi zeBay Bridge ezimbili.
Siyananzelela ukuthi abadala abantu abaningi khathesi abasagqoki ama-mask.
Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izulu seliqalile ukuna kwezinye izigaba kulandela ukuchisa okwedlulise amalawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwa ndaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ebelisetheswa izakhamizi zeBay Bridge ezimbili. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umantshi utakuzwa kwazemba ususe usarudzai ambirijani lo Remember Simbarashe Ncube kugwalo lwabasolwa olwerimandi ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuthonisa icala labo okomnyaka. Ababili laba babotshwe enyakenye ngoNhlangula besetheswa icala lokuthumeza umfanekiso kaMnangagwa enqunu enkundleni yeWhatsApp. Banengi asebebotshelwe amacala okuthuka kumbe ukweyisa uMnangagwa abagoqela ipolisa elibotshwe ngeviki edluleyo ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe selibolile njalo loMnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Le yinto eyasolwa kakhulu ngamagqwetha kanye labakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxelo nobhalajikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Hayi simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela ababantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo kalisocala ku-constitution liyakhethwa ngabantu lilaso akuseyilo cala nje yikuphonga ukukhawulisana lokwethuselana lokuthi abantu bangabi lelungile lokukhuluma into abayifunayo njalo abayithanda i-free speech ukuthi abantu bakhulume bekhululekile. Hayi umajistrate lapha simtshayela ihlombe sibili ngoba umthetho lo wakade bebotshwe ngawo kawusebenzi. Kawusekho esisekelweni sombuso.
Kumalanga asanda kwedlula sibone kubotshwa ipolisa elibikwa latshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile njalo uMnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Ungathini ngalokho?
Uvele khona kuhle ukuthi sinanzelele ukuthi ilizwe leli libolile sibili and okwenza liwe sithi libolile ukuthi siyabona ukuthi yonke into kayisebenzi kuhle kayihambi kuhle ngokunjalo abantu nxa bese lizwe nelibolile bayathukuthela bacine bephumisela kungaphakathi uhulumende kulokuthi abopha abantu abahlukuluze azama ukuthi bathule noma behlezi phezu kwameva kumbe behlezi phezu kwamalahle aseZimbabwe okumela kwenze kalungise ilizwe ukuza abantu bangakhuluma izinto uhulumende angafuna ukuzizwa abantu balelungile lokukhuluma ukuthi nxa behlukuluzwa besiza ubuhlungu batho ukuthi bazobuhlungu lokuthi obahlukuluzayo ngubani uhulumende angabahaladi uhulumende angabathethisi angababophi angabethuseli kodwa alalele izikhalazo zabo.
Ngesikhathi sikaMgabe banengi abantu ababotshwa ngecala elifanayo okuyinto elokhe iqhubeka phansi kombuso kaMnangagwa. Wona abathi Second Republic bathi bachiyene loMgabe bona sebaletha umbuso okhululekileyo abantu benza intando yabo elizweni yebo kunjalo yini kumbe izimbi lazantabanye nje umgabe lo mnangakho
uyabona into eyenzakala lapha akula Second Republic kufana lomuntu othegqo ibrugwe waphuma phandle waliphendulela wathi sengena endlini wathi nanti ibrugwe litsha lo laba bantu ngabantu one bona laba kade bevele bebulala ilizwe from 1980 kuze kufike lapho umgaba ephume khona bayaqhubeka ngohlelo akula nto etshintshileyo akula nto entsha indlela abasebenza ngayo lokhu ifanana kusukela ngesikhathi sikamgaba kuze kube lanamuhla kokunye futhi umgaba uphosa abengcono ngoba wayengayenzi njengalobaba ukuthi bese sibona abantu sebedutshulwa ngamasotsha emgwaqweni okwaba kube kakhulu ngomgaba igugu rawundi kodwa lalo baba lo lesandla kugugu rawundi sesibona futhi lasekudutshulwa abantu kuyatshengisela ukuthi akulamahluko sibili izimbila zantabanye ngabantu abafana xathu
umnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lezaphu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamachumi phose amane 37 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,581. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyankalombili 7,808. Asebebhubhile bonke sebefike ku-4,691. Phakathi kwababanjelwa umkhuhlane izolo oyedwa ngowesinye isikolo kobulawayo kuthi omunye ngowesikolo seManicaland. Inhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iZimbabwe Christian Alliance ithi okunye okungaba kubangela ukuqansa kwenani labantwana besikolo ababanjwa lomkhuhlane ikuthi basuke balibale ukulandela iziqondiso ezihlelwe ngabezempilakahle ezifana lokugqoka amamaski, ukuqhelelana kanye lokuhlala bege izandla ngesepa. Ngesonto kulabantu abalichumi lambili ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zakobulawayo. Kuthange ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabafundi ababili njalo ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zeMashonaland West. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisipanda.
Kukhanya kobulawayo sokuhlupha ezikolo yikho lapha i-COVID-19 ekhanya ikhwela khona kungenxa yokuthi abantwana nxa behlangana. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi abadala abantu abaningi khathesi abasagqoki ama-mask njalo ke abasakwanisi ukulandelela izinqumo ezinceda ukuthi zivikele i-COVID-19. Abantu abaningi sebehlangana nje beseduze. Siyananzelela ukuthi lokho engxenye yikho ngabe sokuzaletha njalo kuba lomkhuhlane umemetheke. Njalo into eludu ukuthi sesisiya kuDisemba ngesikhathi seChristmas okuhlangana khona abantu, ngakho ke kule ngozi yokuba lomkhuhlane ungamemetheka.
Sizwa kuthiwa ezikolo kutholakala abantwana bele coronavirus. Lubhahe kanganani udubo lonalolo olwabantwana bebanjwa i-coronavirus ezikolo?
Ziluthi ezikolo abantwana abaningi bayakhohlwa ukulandelela imilayo evikela njalo enqabela ukuthi ukumamatheka kwe-COVID-19. Ngakho into okumele iqakathekiswe njalo lokuthi izikolo zisizakale ngokuthola ke ama-mask, lokuthi abantwana bathole indlela zokugeza izandla, ama-sanitizer. Kube into eqhubekela phambili le mfundiso elokhu iqhubekela phambili.
Abantu belokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle efana lokugqoka ama-mask, lokuqhelelana?
udubo lukhona ngabantu ukuthi bangajayela ulutho bayagcina beyekethisa. Ngakho ke ngibona imfundiso lokukhankasa ukuthi lumkhuhlano lokukhona into kumele yenzakale, njalo iqakathekile ukuthi amabandla inhlanganiso ezizimele zodwa uhulumende, Minister of Health, Minister of Education, kube yinto kubanjana izandla ngakho, njalo ke kungene ebulenjini, kungene kuma radio la kuma TV kukhankasa ukuthi abantu benanzelele ukuthi lumkhuhlane ulokhu ulathi awukapheli. Njalo singayikela ukunanzelela kuthi ukuthi siyathingena nje January sokusiba lenye futhi lockdown ngoba umkhuhlane usumemethekile.
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe. Le yinto ethakazelelwa ngabanengi ngoba bekuchisa kakhulu, isikhudumezi sifika kubo 44 degrees Celsius kwezinye indawo. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lwethule umbiko izolo lusithi isikhudumezi lesi sandulela izulu. Luxwayise abantu ukuthi benathe amanzi eneleyo, bengazichayi elangeni, benganathi utshwala kakhulu kumbe iziphuzo ezilechukela, njalo bengahamba-hambi mahlayana ngoba ukutshisa okunje kungaba yingozi empilweni. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni wachasisa okunengi ngokuthi ukuchisa lokhu kuthinta njani umsebenzi wabo.
Ekuseni kuqale sibili kanti kuyachisa, sekuselizolo nje izolo kuchisa kakhulu kakhulukazi, namhla kovuka kuyachisa, but into sekusemini waqala nje ukuba lamayezi, athese ngama 5-6 ke kuqale ukuthonda izulu lapha ebezalaphana lapha abaye bethi liyana, ukuphumula ngaleyo yona liyana kancane, so kathese ngani sokutshintshile mbijani nje.
Ye, kodwa singathi isikhudumezi lesi ebesikhona siphathe njani abantu?
Ngokubona kwami ngibone imbiko ethize ekade yani yahamba nje athebule njini sithi yona sukusela izolo kuze kuyefika kubo 14 kuzakwazi ukutshisa kakhulu okwedlulayo okungajayelekanga ikakhulu khona ngapho koBulawayo ku-White Bridge lezinye indawo. So namhla vele besikhangele ukuthi sizabe siphekwa lilanga sibe lokuzwayo. Labantu emini yathi bekhala nje besithi kuyatshisa, kulomuntu othe izolo yena ke uchawele ikhanda, abaye bekhala ngemungu layo utshise kakhulu izolo sibili, but namhlanje hayi awuzange kube phenda izolo, kodwa izolo lokutshisa kwamanzi anathi even emahofisini abantu abasebenzela khona kade kukhudumala sibona into kuyatshisa okuzwayo, singazi kusasa ukuthi kuyavuka kunjani njengabe abomomkhadi belifunana kuyaqhuka inxa yokuyaqala futhi ukutshisa futhi xa kusisa nje kusena kusasa.
Isikhudumezi lesi sithinte njani umsebenzi wenu?
Bathengisa ngaphansi kwalokho ethina sikhiwa ngama makeshift shirts, so amaningi akhona vele kalungelanga nje ukuthi umuntu ahlale khona asebenze kahle, kuyi-umbrella encane vele engxenye ebhobokileyo futhi, so abantu abaningi bethole nzima kakhulu abathengisayo, abanye bathengisa into ezicandayo khonoko amakhula books abonamnede lanilani kulobunzima ngoba vele kuhle kuncibilike nje lokudla okunye abakuthengisa abantu ayokuchayegcekeni ukuthi akulawula ndawo laphela ama-shirts ongahlala kuhle khona ngathi ukuthi umuntu uhlezi ethengisa uhlezi ngaphansi kwekambulela but iy'mpahla zakhe zihlezi elangeni ngoba imali yokuthi athenge ishede enkulu yabe enganayo, so abantu abaningi bade bethole nzima. Kathesi futhi njalo inkinga esikhona ukuthi nxa izulu liqala ukuna, so abantu abaningi sebele bevale emasinzulu ngathola bethi bevale bekuqhuka kithi, so kunobunzima kakhulu vele ongakhanyela nje kuthi azokuthola ntisizoma ngama-six lapha ngeyadlule emaketi laphana elokhu ze-Islanders, abantu sebechiyile impahla zebaleyile bashiya abafana besikaniya ukuthi bathwalele, okutshengisela ukuthi izulu abethalile kakhulu bekuyaba vele ludubo izinto zibe manzi kube lokuzima, so abantu vele abasebenzayo baphansi kwelijelembokodo izulu liyana kumbe kuyatshisa ngoba indawo abasebenzela kuzo kazilunganga, kathe zikhathi izulu vele sokuwesi izulu lingana kehle kube vele kwematabatabata kwemanzi abantu kumele bebaleke, so sesingena vele unombasolo December kathi kuyaba nokuzima kakhulu kwabantu abasebenzayo.
Umnumzana Michael Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. ubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi sokusungulwe isitimela sezubko esizathwala uZulu wakobulawayo phakathi kweviki sisuka edolobheni sisiyaphelela elokitshini leCowdery Park. I-Newsday yona ibika ukuba uhulumende usethembise ukwengeza iholo labaphathi bezikolo ngesilinganiso esiphakathi kokulitshumi ekhulwini i-10% kusiya ku-25%. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7 njani? Impela ama audio amakabalwa lokho ngiyafaka lapha kabalwa. Ngithi phambili ngezwela kithi. Ngixwayise nje ebantwini bonke laba ngoba ngiyayizindoda yasetokwane ithi i-tribalist ayifuni kodwa ayomuntu kamthwakazi. Angazi o yena akazange afelwe ngabantu o izihlobo through igugura unde ofuna maybe yena ngendlela engayo udlale zano so besicela nje ukuthi ne abantu basetokwane babe kwazi ukuthi umthwakazi ukhona ene umthwakazi umela abantu basemathebelethe.
Studio 7 siyabonga kakhulu balaleli be Studio 7. Hayi sina sithanda ukubingelela kakhulu isihlobo sethu esihalisuphi ama councillors ethu ku ward 19 halisuphi sibingele konke isihlobo zonke kodwa into yakhona esihluphayo lapha yikuthi kona sibe econnect siyayiswela esikhathini esiningi nxa singapha kuleli cele lethu, so amadatha ecine sephela singazange sikhulume labantu ku Studio 7. So besicela ngomusa ukuthi kona bakithi Studio 7 nxa ukuthi ehluleka isihlelo esidinga amanye amalayini angcono angasebenzela ngoba nxa sesithi akhuluma labantu emakhaya ngapha sehluleka ukuthi sikhulume le mkhuhlane sesehluleka lokuyikhuluma i-econethu yethu ngapha ungani uthiwa isisincindezelo iba khona ekuseni ngo-8 okuzokuthi ukutshaya u-7 okuzakusela lutho ebusuku asakhuluma abantu emini sebasisebenza. Sicela ukuthi i-Studio 7 bakithi balaleli lani lisincedise-ke entweni yethu le siyabonga.
Sanibonani. Ninjani bakithi? Ngicela uncedo kakhulu. Kunosisi engimkhangelayo engifuna ningikhangelise bakwethu ningincede. Igama lami nguVincent wakomoyo, ngisuke esigabeni sasePlumtree. Ngikhangela usisi okuthiwa nguSikhangelo wakondlovu okanye Sikha wakondlovu. Ikhaya lakhe lisendaweni yasesigodini but wathi kimi akasahlali esigodini, sehlala phi eBulawayo ngoba abazali bakhe bonke bashona basebemuvelwa endaweni yaseBulawayo. Lapho eBulawayo engakwazi khona ukuthi kukuphi kwendawo. Usisi Sihlangene, I think uma ngicabanga kwaku-2005 or 2006 khona lapho sahlangana eBeria eSouth Africa. Sahlala nje kancane, zange sihlale isikhathi eside. Kwaba kungumuntu obapreki. Ngase ngiphelelwa ngumsebenzi, ngase ngizodinga umsebenzi endaweni yaseCape Town. Ngamcontacta kanye ufika kwami eCape Town, ngamthola ngathi ngiyazama ukumcontacta, angisamtholi lowo muntu ngoba ngumuntu webreki. Ngicabanga ukuthi lapho khona unomntana. So bakwethu ngicela usizo please, ongabe mazi angincede. Unosisi wakhe kuthiwa ngobuhle, kuzobuya ubhuti wakhe omunye othiwa ngoLeslie. Inamba ningangithola kuzo bonke ngabakondlovu labo bantu. Inamba ningangithola kuzo zithi 076 500 3305. Ngiyabonga bakithi.
Salibonani Studio 7, salibonani lani balaleli kizo zonke indawo emhlabeni. Ngithi lami mfako wami umbono namuhle kuseni ngendaba le eZimbabwe. Ngicela ukwazi kulabo abanye abaZimbabwe besindebeleni abathi bona umqondisi uyi-tribalist ukuthi kwenziwa yini ukuthi eZimbabwe umntwana ozelwe emathebelelendi elesibongo lebizo lesindebeleni angeke aphuphe ukuthi angaba ngumkhokheli welizwe, angaze abe gudu okungakanani? Kwenziwa yini? Angithi yizwe ipolitiki ezatshiya zifakwe ngabomgabe ukuthi umuntu wesindebeleni vele sekungani kungumthetho ongabhalwanga ku-constitution yeZimbabwe ukuthi kule kuleminye imhlobo eyiyo fanele ibuse amaphathi wona lawo esikhuluma ngawo zanu PF labo MDC into ababenza ukuthi kuthiwe ebona yibo abalobona ma leadership asuka emashona lendi kulokho kuyi constitution kaMgabe engabhalwanga yena le yakudala ukuthi umuntu wesindebeleni ngeke abe ngupresident ayisiyo yini tribalist wenzeni umqondisi ngaphandle kokuthi uzama ukulibukubonisa into obvious lanelibonayo phambi kwamehlo enu why lingazenzela okwenu lithanda ukulandela abantu kanti bayalitshengisa ukuthi ngeke life laba ngabantu emehlweni abo loba liya fisa loba galifisa
kanjani balaleli be studio 7 ivuswa nguNhlanhla Mahlangu ebutswana eFrance Town ivusa umama uNhlanhla komaJivovo ivuse lonkomo RJ ivuse lomdala uNdevula sathulane ivuse loPaul Ngwenya imali mama oyinyanga lomzamo uJabu Ngwenya othanda utshwala yevusa loba uMahlangu elusulu kondani eShawini ngithilinjani baba khona ngapho izulu selisina yini seliqasile kulima yini ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani balaleli beStudio 7 okhulumayo engubakisani ngokukhula kwesibongo sakoNcube okhulela endaweni yasematokonye ithanda ukubungelela kakhulu kakhulu kubongani mlilo umatshawuke endaweni yasematokonye ngibingelele kakhulu umkhize endaweni yasengwezi ngibulise kakhulu lona zakhele laphana ematshamhlophe noBrian Dube enyulo bhengula kobulawayo. Mina okhulumayo ngingubakisani wakuNcube isibongo mdabuka endaweni yaseplumtree ematokonye.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kuzivela kwamanye amaswe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba kuboshwe izisebenzi zomanyano weUnited Nations ezilitshumi lasithupha kwele Ethiopia. Umsakazo munye uthi njalo umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ukwele France ukuyahlangana lomongameli walelo lizwe uEmmanuel Macron. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yePfizer isilobele ugatsha lweFood and Drug Administration icela imvumo yokuhlaba abantu abaleminyaka esuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu ijekiseni yeCOVID-19 esithathu ibooster shot. Ijekiseni le ngeyokudlondlobalisa ubukhali bamasotsha omzimba ngoba amajekiseni amabili asehlatshwe abanengi esibabuthundu ngokuya kwesikhathi. Kumaviki edluleyo inkampani le iphiwe imvumo yokuhlaba abantu asebekhulile kuphela ijekiseni yesithathu le. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle khona pha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Mina ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu nxa kuyukuthi abantu bazavuma ukuhlatshwa ngoba ngiyazi ukuthi baningi abavumileyo ukuthatha ama-vaccine akuqala njalo abanye bavele bekukhangelela ukuthi kungathiwa sokulama-booster bathi bazahlaba kodwa bakhona njalo abanye abathi hayi wona la ama-vaccine vela awokuqala ama-jekiseni awokuqala vele bahle bathi abafuni la kuzwa ngawo so nxa sokuthiwa sokule eyinye esithathu booster udaba lakhona luzabanzima kuzaqhubeka kusiba lokuphikisana phakathi kwalabo abasekela ama vaccine lalabo abangawasekeliyo kodwa ebantwini abafana lami engingesabi lutho mina hayi ngiyajabula kakhulu ukuthi kuza kuba le booster ibooster egoqela abantu abaningi hathi lokho kade sikuzo kwaqala ukuthi kuthiwa kuzahlatshwa labo asebekhulile abaleminyi imkhuhlane ebakhathazayo nxa sokuthiwa sokuhlatshwa laba abaleminyaka engu-18 kusiya phezulu hayi kungaba into enhle uma silalela abezempila kahle abantu abahlatshiweyo ama-vaccine la laloba bangaze bawubambe umkhuhlane we-COVID-19 kodwa kuba nganeno akufani lalaba ababe bengahlatshwanga bembukela olunye udaba nje kunsukwane ezedluleyo ku-CNN omunye ubabe khuluma ngokuthi yena wayengafuni ukuhlatshwa ama-vaccine la kodwa wagula hayi uthi hayi i-COVID yamchaya yamdabula yambekale uthi yikho lapha avuma khona ukuthi hayi kungangcono abantu bahlatshwe khathesi ubaba wakhona uyakhuthaza abanye ukuthi hayi hlatshwa nini
uhulumende weMelika siyazo sefake iziqondiso eziphoqa abezempila kahle izisebenzi zakhe kanye labamankampani amakhulu ukuthi babe sebehlatshiwe kusiyafika umhla ka-4 ngoZibandlela ulubona njani lolo daba
lapha ke sokuza kuya ngokuthi amankampani akhona ngoba mbona ukuthi olunye udaba olukhona ngolokuthi amankampani alezisebenzi ezedlule 100 yibo kumele baqonqosele ukuthi izisebenzi zihlatshwe lamajekiseni kodwa abangavumiyo ukuhlatshwa amajekiseni sokuzamele babe besenza ama-COVID test kaningi njalo sokuyamele bagqoke ama-mask so sokusemuntwini ke ukuthi wena ufuna ukugqoka i-mask insuku zonke emchokotho kumbe ufuna ukubulokhu siyaxhonqa amakhala usenziwa yona ama-COVID test wona lawo asazi ukuthi lapha kuzahamba njani ngoba sibonile sibili ukuthi udaba lolu soluhanjiswe emthethwandaba ukuphikisana vela kusoze kuphele ntunga kodwa ke esikubonayo ukuthi laloba kulokuphikisana lokhu bakhona abanye abaningi abasekela lolu daba abangalusekeliyo labo bakhona abaningi kuzahlala kunjalo kulalo kuthiwa i-divide sibili phakathi laphakathi abanye ngapha lokhe kudonselwana kunjalo kodwa kulabo abavumelana lakho kuyabe kuyinto enhle ngoba lawe uzahlatshwa amajekiseni la usuyabo usulethemba lokubana impila kahle yakho isesimeni esihle laba abakhetha ukuthi bazaphikisana lakho abasoze bahlatshwa abasoze bavumela izisebenzi zabo ukuthi bahlatshwe lokunye okunjalo njalo sokuyibo ke ngiyangizwa abanye bekhuluma besithi mzwani ukubamba i-COVID la uzazizwela ngejazi lakho kumbe ngebhatshi lakho kuyafana ukuthi emhlabeni vele empilweni nje kulezinto ukuthi lowo laloya yazikhethela ukuthi ufuna impilo yakhe ihambe njani so ayikho khonoko sizabe lokho silandela ke abezempila kahle sisiza ukuthi kuyini ke okutsha ngoba mina ngokubona kwami sibili ama vaccine lawo ukhanya ngani into esesizahlala layo sibili ngikhumbula udokotela we CNN uSanjay Gupta ekhuluma ngokuthi ngibhale udaba esithi kusukela nje khathesi usiya phambili kumele abantu bafunde ukuphilisana la umkhuhlane lo we-COVID-19 ngoba ukhanya ngani yinto esizahlala ilathi okwesikhathi eside engasoze iphele so ukuhlatshwa amajekiseni la ngimnambona ngani kuyanceda sibili mbona ngani iningi liyavikeleka njalo ayasebenza kodwa nxa bekhona abangavumiyo singakuthini iqiniso
uNkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempila kahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ebelisetheswa izakhamizi zeBay Bridge ezimbili. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukutshisa okwedlulise amalawulo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.